Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 2 kumabasa 2018 ngutungameli Nkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
yeyinto abantu basikhukhunezekile kakhulu ngokudlula kuka umama uWinnie Madikizela Mandela
owayesaziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela kasekho
engakwaziyo ukuthi bazaphumelela yini na ngoba ama-Chinese afisa ukuthengxi afake imali kumbe athole ama-mine elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni.
Umongameli Mnangagwa ufike kwele China namhlanje kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labosomabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazotshala izimali zabo eZimbabwe.
Kulesizalwane zeZimbabwe ezine ezikumncintiswano we-JESAP International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington wele Melika.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Saziwa ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie nomzamo Madikizela Mandela kasekho. Umcebisi kamufi unkosikazi Zodwa Zwane wethule umbiko othi umufi obesele minyaka engamachumi ayisitshiyangalombili lanye 81 ubhubhele esibhedlela seJohannesburg lamhla ntambama. Umoyi umnumzana Nelson Mandela owayesaziwa ngokulwisana lombuso wobandlululo we-apartheid kwele South Africa njalo balabantwana asebekhulile uzinzisiwe loZenzani kanye labazukulu. Unkosikazi Madikizela Mandela wake wathwaliswa amagabha avuzayo nguhulumende wabamhlophe njalo wabotshwa ngomnyaka ka-1969 esethesa icala lokuzama ukugenqula umbuso wabo. Siqoxe lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Bonke abantu nje nxa ungena kulokhu abathi social media bonke abantu nje bakhuluma ngale ntombi yaseSouth Africa uWinnie Madikizela Mandela oshiyelwa mhlanje. Lami nje ngidabule kakhulu ngokuzwa lokhu.
Ukuyini okukhumbula ngaye?
Siyazi ukuthi uWinnie impilo yakhe xa uyibhekisisa isonke isikhathi ubezinikele kakhulu ekutheni esingathi anti-apartheid campaign. Ekwenza lokhu ngesikhathi umyeni wakhe uNelson Mandela esedele wasala elokhu evutisa amalanga omlilo ukuthi wena hayi abantu beSouth Africa kabakhulule kubandlululo lolokade lubaphethe ngesikhathi se-apartheid. Uwini waboshwa siyazi ukuthi wahlala naye ejele amalanga aba 491 days bemvalele isikhathi esiningi uphile engelayo umyeni wakhe waphila enganabo abantu bakhe besikhathi ehlukaniswa nabantu bakhe kodwa uwini akazange ngakhathala uwini uqhubeke ezabalaza organize abantu ukuthi khona balwele amalungelo abo kwaze kwaba ngo-1994 bethola ukuthi lokwethathi inkululeko uWinnie namanje vele ungumuntu lwana okade vele isithunzi sakhe vele sikhulu kakhulu kubaningi ngabomama besilwa against apartheid kodwa akekho esingakufaka kulesi izinga elikaWinnie.
Kulabanye njalo abamchothozayo ngezenzo zakhe ezimbalwa abathi zazingalunganga.
Ye uWinnie siyazi ukuthi ye kuke kwaba nokuthandabuza kunjalo ngesikhathi kule qembulele okade lithoma ngela football club esikwazi ukuthi kona bekuyiqembu ebelisetshenziswa njalo ukuthi lisebenze okwezembusazwe okulwela amalungelo abantu. Njalo siyazi ukuthi khona kunaloku ukuthi wayithethwa icala lokuthi wayikhwabanisa njalo kodwa lokho lanxa kuyisici esisempilweni kaWinnie kunani nakuqhathaniswa lokuthi uwini wenzeni kwele South Africa. Siyazi ukuthi uwini lezi zinto izici ayekho nje okadelela amalungelo enkululeko ongatsho ukuthi engalayo ayekho ongenazo ezakhe esingathi singazisola. Kodwa ke uwini siyakwazi ukuthi nanxa sisola ngaloko kodwa singeke sakhohlwa ngokunceda abantu be-South Africa, ngokulwela amalungelo abantu be-South Africa, ngokulwela amalungelo abomama, ngokunika abantu ithemba, especially intsha ukuthi khona bazivuse.
Lo ngumnumzana Walter Sonunguli Mbongolwane, ingcweti ecubungula ezombusazwe, sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende wakulelo lizwe kanye labo somabhizimusi ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe. Umnangagwa uhamba lomkakhe iqula labaphathintambo bakahulumende abalichumi abagoqela obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa kanye labo somabhizimusi. Bazahlala kwele China okwamalanga amahlanu bekhulumisana labo somabhizimusi kanye lohulumende wele China ngamathuba amabhizimusi atholakala eZimbabwe. Sibuze ingcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo ukuthi ubona bephumelela na.
Engiyakwazi ukuthi bazaphumelela yini na, ngoba amaChina azafisa ukuthi engxenye afake imali kumbe athole ama-mines elizweni lapha abalo muntu abamsekelayo ozahlala esembusweni. Singazi kumbe umnanga wakho uzahlala esembusweni njengoba kulokhetho nje oluzayo. I-economy looking engagoqoki kuyathatha isikhathi, so engxenye bazama kuzokube ilokhetho ukuze bazinikele ekuncediseni iZimbabwe kumbe kufakeni imali eZimbabwe, ngoba akula okwaziwa ukuthi kuyozala nkomani ukhetho lolu oluzayo.
Ukuziphi ingatsha zomnotho obabankomo alubana ele China lithela funa ukutshala imali eZimbabwe, kukuziphi ingatsha zomnotho lapho esingabona lingena khona?
Ya mbona bayekhayele ezomgodi kakhulu kuma diamonds ku-gold nje besingathi kuma minerals, bona zani bayekhayele ukuthi befake imali ezintweni ezinjalo.
Umeliwele China eZimbabwe uveze ukuthukuthela okukhulu ngevike edlule ngoluhlu olwethu lwe ngohulumende oluveza ukubana izizalwane zakwele China ngezinye zabantu ekade bekhipha imali elizweni ngokungekho emthethweni. Ubona iziphathamandla zakulelo lizwe zimamukela njani ubaba umnanga kwaliqula lakhe nxa sikhangela uluhlu lolo?
Ya mbona laphana uhulumende waveza ubuchapa kakhulu, ngoba abantu abaningi laphana bakulistiliyana nxa sicubungula sibili sathola ukuthi abephulanga mthetho, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi iZimbabwe isebenzisa imali eziningi ezivela emazweni amaningi. So mbona zani khonokhona kwaveza ubuchapa sibili obukhulu okungagcina sokuphambanise inkulumo phakathi kweZimbabwe leChina. Kodwa esikwaziyo ukuthi iChina vele ayilandaba la malungelo ayilandaba lokuningi. Abakufunayo ukuthi babe le ndaba bangathola khona ama-diamonds kumbe igolide ezomgodi indlela echiphileyo. So mona zani kungaphambanisa sibili, kodwa bona vele bakhangela ukuthi bangatholana, bakhangela ngeZimbabwe kuphela. Siyani sicabanga ukuthi bangabangani bethu kuphela, kodwa bakhangele lakubo Lesotho, kubo South Africa, kubo Tanzania, bakhangela amazwe amaningi. Asiki ukuthi bangabangani bethu, bona bakufuna imali kuphela.
Umnumzana Dumisani Nkomo ucubungula ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo.
Yebo mthwakazi omuhle, belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 6065 15460, laku 13860 kilohertz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le BOA Ndebele ngomvulo. umkhumbulo ngolesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Nilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp unombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulezi zalwane zeZimbabwe ezine ezikunxintiswano weJezapu International Law Moot Court Competition owenzelwa eWashington kwele Melika. Izifundi zekolitshi yemfundo ephezulu eGreat Zimbabwe zinqekilana lezinye ezivela emakolitshini afundisa ezomthethwandaba angamakhulu amahlanu i-500. Kumncintiswano lo zizadlana ingqondo ngomzekeliso wamazwe amabili alwisana kwezokulolonga izikhali zenuclear ezobudlelwano nokuthengiselana impahla lokunye okuchiyeneyo. Ikolitshi leli langena kumncintiswano ofanayo ngomnyaka ophelileyo laphutsha liphakathi kwamakolitshi alikhulu aveza ukukhalipha kwezemthetho. Abenza kuhle kumncintiswano lo balakho ukuthola imali yemfundo lokuqhatshwa ngamakampani amakhulu bengaqeda izifundo zabo. Umnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi ukhangelele ukuthi izifundi lezi zizanqoba kumncintiswano lo.
Umncintiswano lo ngowe ukuphikisana phakathi kwamanye amazwe angu-2 akunkabazwe inye. Njalo uphikisana lokhu kungomthetho welizwe jikelele esithi international law. Bayaphikisana ngendaba yokuthi besakhelene benjalo balesivumelwano esingathi i-treaty abasibhalelana phansi. Elinye ilizwe lithi no, umakhelwana lo useqamule umthetho lo umbe esithi i-treaty. Njalo kule zinqumo ezenziwe yi-Security Council ye-United Nations and elinye ilizwe selisebenzise izikhali ekuthiwa ngama-missiles. Izikhali lezi ziyenelisa ukuthi ungasisebenzisa i-missile leyi iyabulala abantu abaningi, ayikhethi ukuthi ubulala abantu abasempini kumbe nje izakhamizi. Njalo baphikisana ngokulungisa kwezikhali okuthiwa ngama-nuclear weapons ukuthi kusemthethweni yini umthetho welizwe jikelele khonokho kuthiwa ngama-nuclear weapons.
Singathi-ke nxa sisikhangele khonokho abakwenzayo izifundi zenu, kuzinceda ngani khonokho ukuthi babe bengena kumncintiswano nje?
Into enkulu kakhulu lapha yikufunda. Sithi kuthiwa khona ukuthi uzufunde kumele uhambe. So nxa bebuya kwamanye amazwe anje besiyahlangana lamanye lezinye izifundi zomthetho ezivela kwamazwe amaningi bayafunda. Plus khonokho ukuthi bancintisane esithi thina kuyi-International Court of Justice, i-court yomhlaba wonke jikelele. Babe befunda ukuthi i-court ezinje zemhlaba yonke jikelele zisebenza njani, ngoba abanye bakhona basoze baphelele eZimbabwe emakhothi eZimbabwe kuphela. Baza kwenelisa ukuthi bayesebenza emakhothi ahlanganisa amazwe amaningi ningi.
Lo ngumnumzana Victor Nkiwane, umqondisi wohlangothi lweGreat University olubona ngezokufundisa ezomthetho, ubekhuluma loGibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC.
Icele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe lithi umhlangano walo omkhulu wokukhetha inkokheli entsha obumele wenzelwe kobulawayo mhlaka 7 kulinyanga usuza kwenziwa mhlaka 21. Ibandla leli lithi lidlulisele iCongress yalo phambili ngemva kokunanzelela ukuthi icele likhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa liza kuba lomhlangano walo we-MDC Alliance edolobheni linye ngelanga elifanayo. Sixoxele isikhulumeli sikaMakhuphe umnumzana Witness Dube wachasisa okunengi.
Sithe ngomva kokuthi sesicelele lilanga emapholiseni savunyelwa ngokusemthethweni ukuthi sibe nale iCongress kobulawayo, kwasokusuka njalo kwavunyelwa ibandla le-MDC Alliance ukuthi lenze i-rally yalo kobulawayo e-Whitefield. So sasesukunanzelela ukuthi kungaba nje indaba yokuthi sizibotshaniswe ngemsila singasinanzelela izehlakalo esezenzakale kobulawayo ikakhulu njengoba leli bandla likhangelele ukubana lizabuya nabantu abaningi abavela ngaphandle kwedolobha bangahle bathatha ithuba lokubana baphazamise umsebenzi wethu so sasesithi hayi kungcono ethu ke sidlulisele phambili benze umhlangano wabo ngokuthula udlule then iCongress ye-MDCT umama uMagube usenza ikhokhela ke kubana yenzakali khona mhlaka 21 April ngayo nalinyaka indawo efanayo kobulawayo
ngezinye indlela Dube uthi elibalekela ukuxabana okungaba khona libalekela udlakela
yikho kanye sibile sikubalekelayo ngoba singananzelela ukuthi inkalakatha yohlupho esibelayo laba bantu yikuthi lapho esihlangana khona ukubana siyabelane imibono kusuka kuvuke udlakela nje lapho kulo okungathi kungakhulunywa khona noma ngaluphi udaba olungaphathelana le-MDC Alliance kusuka kube lo dlakela kusukela luze lube khona ngonyaka enye njalo luze kube khona lo nyaka so sibona ukuthi kungcono ukuthi siziphe ithuba eleneleyo kungeladlakela la ukwenzela ukuthi sikwanise kubana sixoxe zonke lezi ndaba sibuthe amalunga e-MDCT ukwenzela ukuthi ngesikhathi esifitshane lesi esilandelayo esesisele lawo angene kugrawund azame ukulungiselela abantu khethu
kahle kahle ibuphi ubukhokheli obuyabe bukhethwa kuCongress yenu yiziphi izikhundla ezizagcwaliswa
kuzaqalisela khona ku-standing committee ngokuthi ama-extraordinary congress awema-provinces aseyenziwe sokusele ama-province amabili
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe sixoxela ekobulawayo
Live Talk lamuhla sixoxa ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa kwele China uzaphathelani ilizwe leZimbabwe
Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abane abafileyo kwanyamalala oyedwa engozini yezulu lesikhukhula kwele Fiji ngempela sonto. Umqondiso ohlangothi olefiji National Disaster Management Office uthi abasela themba lokuthi onyamaleleyo uzatholakala isaphila njalo izidumbu ezine esezitholakele zisiwe emochali yesibhedlela esiseduzane.
Idale lephalamende lakwele Ethiopia selifungise umnumzana Abiy Ahmed ukuthi abe inhloko kahulumende entsha yakulelo lizwe. U-Ahmed uthatha lesi sikhundla esithiwe ngumnumzana Haile Mariam Desalegn othiye umsebenzi ngenxa yengxabangxoza kanye lokufuthelana okukhulu kwezombusazwe kulelo lizwe.
Abantu abaningi abeZimbabwe baveza imibono yokukhathazeka okukhulu ngendubo ababhekane lazo ezidalwa isimo esibi kwezempilakahle bengatholi uncedo lokwelatshwa ezibhedlela ngoba odokotela lokho beqhubekela phambili bekhalala umsebenzi kungalathemba lokuthi kuzaphetha ngani. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isimo esisezibhedlela ezweni siyadanisa esikhanya sibangwa ngamandla yikukhalala umsebenzi kwabodokotela osokungene ensukwini ezedlula inyanga. Umqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital udokotela Solwayo Ngwenya uthi ukhangelele ukuba odokotela babe sebephendukile emsebenzini kusasa kulandela isivumelwano sokukhuphulwa kweholo nguhulumende. Iningi labantu elisezibhedlela kunzima ukuba bathole imithi labodokotela osekubangele ukuba iningi lilahlekelwe ngumphefumulo. Unkosazana Nomusa Hadebe ogulelwa ingane yakhe uchasisa ngesimo abhekane laso.
Ngilanda umntanami uyagula njalo kufunakala into eziningi okuyikho kumhluphayo kabakutholi kahle. So bebethi kalagazi njalo igazi langikhona liyadula. Bebethi ngabe bengikwanisile ukuthi ngabe ngithole odokotela kade bezamnika igazi. So odokotela bebengekho bakustrike ngenzo kokuthi ngithenge igazi langikhona bamfakile but awukabi lotshintsho.
Unkosazana Hadebe uthi ingane yakhe iphathekile akasakwazi lokuthi abambe ngapi.
Akhona amaphilisi engiwathengayo kodwa akulatshintsho njalo amanye bamnikile. Khathesi ngikhuluma nje uzibuhlungu abantu abamnikele nabathi bamele udokotela ozakusasa. So angisakwazi lami ngizama ukuthi umntana amasile but kuyikho okucacayo kakhulu.
Omunye obeze ukuzobona isihlobo sakhe esigulayo empilo unkosazana Judith Phiri uthi abantu bayagula kodwa abatholi kwelatshwa ecela ukuba odokotela baphenduke esibhedlela bazosebenza.
Esibhedlela lapha abantu bayagula abatholi treatment vele akulayo khona ukuthi bebhalelwe iprescription ukuthi bethenge imithi akula. Ama-doctors ngaphenduka isituation ibe right. Siyagulelwa izihlobo zethu uyathi umbamba somuntu vele kutshethi vele bangicina ukumbona nge-Friday sibabizile amanesi sabakuzthi umntwana isandla sivuvukile but sisafonela udokotela wakhe sesilinde ukubona but abanye sibembabonile ku-critical.
Unkosazana Blacksedis Manyangatse uthi kunzima okusesibhedlela njalo labongi abalanto abayenzayo abanye bahlukuluza izigulane.
Yeah, into lokhu kunzima because abantu vela belwatsha akula treatment ekwanileyo lokuthi amanesa lapha kuyenzi nxa kungela i-instruction evela ku-doctor. So kunzima vele ngibona ama-patient amaningi ayafa no attendance ekhona enkulu. So vele lokuthi uthi kwangikhona vele aku-right because amanesi angikhona bezihlalele besithi simelela ama-doctors lokuthethisa ama-patient so kube nzima kwabagulayo labagulelwayo.
Umnumzana Herbert Mwembe osuka eBhinga obhujelwe isihlobo sakhe uthi ngabe odokotela bebesebenza engxenye ngabe kabalahlekelwanga okwamanje akula abangakwenza sebelungiselela ukuyabeka.
Udubo esingabe sihlanganela lesibhedlela lapha ngingatsho ngamafitshane amadokotela kulensuku akustrike. Ku-strike njalo ama-patients kala abantu aba-attendayo. So ludubo olukhulu esihlangana lalo. Ingabe amadokotela bekhona engenye besingakhangelela ukungcono.
Ucele ukuthi odokotela baphenduke esibhedlela ethi ubunzima ababhekane labo sebemele bayebeka yikusilela kwemali ngoba ingekho emabhanga njalo likhefu. Odokotela bakhangelele ukubuyela emsebenzini kusasa kulandela ukulobelana isivumelwano lohulumende. Udubo lokusilela kwemithi kanye lempahla yokusebenzisa ezibhedlela kalukalungisiswa izigulane lokho ezizithengela imithi. Ukukhalala kwabodokotela umsebenzi kubangele ukulahlekelwa ngumphefumulo kwabantu abathile kodwa izibhedlela zalile ukuveza inani labantu labo ababhubhileyo. Iziphathamandla zezibhedlela zivala ngokuthi kaliqonganga kangako. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla lezanu-PF lilokhu liphakathi kokulungiselela ukukhetha abazancintisa kukhetho oluzayo lokudinga amakhansila labameli bendawo ezitshiyeneyo edale lephalamende ama-primary elections. Ngesikhathi inkokheli yaleli bandla igoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe isixwayise ukuthi kungabi lokuxokozela ngalesi sikhathi kubangwa izikhundla. Ukuze sizwe okunenga lolu daba sixoxele siphathamandla saleli bandla umnumzana David Ndlovu. Wake waba ngumeya wedolobho lakobulawayo njalo wancintisa kukhetho lokudinga ozamela inkulumane edale lephalamende kukhetho olwedluleyo. Umnumzana Ndlovu uthi abalesifiso sokuncintisa kobulawayo sebetshelwe ukuthi balethe incwadi zabo zama-CV lokunye emahofisini aleli bandla eDavison ukusasa.
What it means that bone share of a contestant, Panavam, the Massivis, Aza, we have Wukago, Telma provinces, the Maprovincia, Kangeda, from there, by the Magdalena de Hambago, National Detective, by Kangeda.
We are Kankasa in Wulomia.
I want to know them from a very like from Bernard Hambis and the Hambis. Mwabe sile lawa ndamiza sile. Idokero utuwa mina mfunu kwa ilita. To me, I'm not used to it. That is bad. Mfunu kwa wani mfunu wili kotele. Abandu batu kwele osu kotele. Bele ziza tu.
Umelelu kutabandu waza kuchela ni? Mwabanyi beza hambisa kusasa?
Nga inga tola nga ituwa leo speaking chain tomorrow. That means I want. But by the end of the day tomorrow, everything was.
Kona ngapho kobulawayo kuthule yini njalo ubone ngani konke uhamba kuhle.
Oh no, of course ukhozela so lokuswelakale. Ngiba ushuthi ungakhozela abantu abasizeke ukhoze. Why no, she's like telling awale impukane ncwazi ufuna ukujula phala kumbe sifuna no hostel ukuthi hayi singaphuzi ba soze kwenzakale lokho. Ingane chichi bakhozela abantu.
Kodwa ngalesi sikhathi ukukhona yini osokugoqokile obona ingani kuzayenza ukuthi kungabi lobuqilibezela.
Well, ngokuthi impisa wabatha sokuba khona. Ayilo ikhala abantu kwakungama camps. Ngokuthi wokusenzwa igroup lane G40 engafuna umuntu aso G40. The reason why I don't have any time to go to the same, that's why I want to put a panel. I know.
Good as he is, good corner, Banya Bakacha, and you're looking at G40.
Well, anyway, the now 20 chan, a command, and you're 20% regular.
Lo ngumnumzana David Ndlovu, isiphathamandla sebandla lezanu PF, sixoxela ekobulawayo.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le Highlanders linqobe ele Dynamo semdlalweni we Castlelager Premier Soccer League obuse Harare namuhla. UJoseph Njanji usethulela lolu daba kanye lempumela yeminye imidlalo ebikhona lamhlanje.
Iqembu lenkezi Platinum lisele kuyilo lodwa eselinqobe kuyo yonke imidlalo emini esidlalwe kusigaba seCastle Premier Soccer League lonyaka ngemva kokuba linqobele iNicroot nge-1 kanye emdlalweni oqhutshelwe enkundleni Ascot namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu lenkezi yilo elihlezi phezu kwengalane lilemiklomelo elithumi lambili kuthi ngaphansi kwalo kule qembu le-FC Platinum lona lilemiklomelo elithumi njalo elinqobele Bulawayo City nge-1 kanye emdlalweni obusenkundleni eMandava. Amanye amaqembu alemiklomelo elithumi ngaguqela ele Chicken Inn kanye lele Highlanders. Ngemva kokuba ele Chicken Inn libhuqe ele Shapan Mine nge-3 kanye enkundleni eluveve kuthi ele Bhoso litshaye ele Dynamos nge-1 kanye eRufaro. Ekhuluma lentathela izindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas uchayele ihlombe abafana bakhe ngokunqoba kwabo njalo bengahlohlwanga.
Yeah, very important to not concede goals.
Kuqakathekile ukungahlohlwa. Kungcono ukuba liqembu eliqinileyo elikwazi ukuzivikela isango lalo kodwa elenelisa ukuhlohla lona. Kuqakathekile njalo ukuqala kuhle isizini njalo khona ukuthi asikanqotshwa kwenza abadlali bethu bangene emdlalweni olandelayo belokuzithemba.
Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMtare City libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele Harare City kuthi ele Triangle litshayele ZPC Karibhangi 1 kanya. Iqembu leZPC Karibha yilo lodwa elingakatholi ngitsho lodwa umklomelo sekudlalwe imidlalo emine kusizini yalonyaka njalo yilo elijeke amanye engalaneni yemiklomelo. Ikanti phezu kwalo kule Dynamos leMtare City wona ale mklomelo owodwa. Abalandeli beqembu leDynamos kubikwa betshengisele ngemva komdlalo weqembu labo leqembu leHighlanders namhla beyikhonona ngendlela leli qembu eliqhuba ngayo lonyaka. Ngimele Studio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Wayedume ngokulwela umbuso okhululekileyo kwele South Africa unkosikazi Winnie Nomzamo Madikizela Mandela akasekho.
Umongameli Mnangagwa usefikile kwele China kuhambo lokuyakhulumisana lohulumende labo somabhizimusi bakulelo lizwe ngenjongo yokubahuga ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe.
Seluqeba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.